Lonyaka ifikile iminyaka engamachumi amane lanye lokhu igciwane lengculaza laqhamukayo emazweni omhlaba kodwa iningi liqhubeka lihlaselwa yiwo. Ekhuluma emkhosini walamhlanje emarondera, umqondisi we-National AIDS Council uDokotela Bernard Matsima ubike ukuba basebenza gadalala ukwehlisa ukumemetheka kwegciwane leli elizweni ngasikhathi sinye bekhuphula inani labantu abathola amaphilisi ehlisa igciwane emzimbeni ama-ARVs. Uchaze ukuba inani labantu abahlaselwa yilo umkhuhlane ezweni liyehlile lisuka kunkulungwane ezingamashumi phose amabili lanhlanu 24,900 ngomnyaka ka-2020 lisiya kunkulungwane ezingaphezu kwamashumi amabili 22,800 ngomnyaka ka-2021. Uqhubekele phambili ethi kuleli abantu asebethola amaphilisi ehlisa igciwane sebekusilinganiso songamashumi athoba mnemibili ekhulwini 92.43% emizameni yokuthi sokufika umnyaka ka-2030 umkhuhlane wegciwane usuyehlile ezweni. Inkulumo kadokotela Matsima ihambelane lekamqondisi wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization udokotela Tedros Adhanom Ghebreyesus othi inani lababanjwa igcikwane le-HIV ezwekazi le-Afrika liyehla kodwa kulabantu abamqoka ama-key populations abangatholi amaphilisi abayibo abamemethekisa igcikwane emhlabeni jikelele. Umqondisi we-National AIDS Council kobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi sebenanzelele ukuthi kulabantu abaphila le-HIV abakuma-ARVs asebethatha izidakamizwa.
I-National AIDS Council iyaphatheka ngendaba yama-drugs ukuthi abantu nxa sebengena kuma-drugs basoze bebe lempilakahle ngenxa yokuthi kuzaba yenza ukuthi besenza ama-behaviors angakhozela ukuthi bethathe i-HIV kumbe bememethise i-HIV kulaba abanatha amaphilisi. Nxa umuntu sevele sekuma-drugs asoze nathe kuhle amaphilisi akhe, lokhu kuzayenza ukuthi impilakahle yakhe ingabi kuhle ngenxa yokuthi ama-ARVs kumele inathe ngesikhathi sinye every time. Kodwa umuntu nxa sekuma-drugs uzakwanisa ukuthi ekhohle ukunatha amaphilisi ngenxa yokuthi yabe ingasaziyenzi. Ama-drugs yiwo ayabe esebusa empilweni yakhe lasemzimbeni wakhe. Okunye njalo ukuthi ama-drugs wona lawo asikwazi ukuthi nxa ehlangana lama-ARVs kuba inyamazana bani emzimbeni womuntu.
Unyathi uqhubeke ethi ukuthatha izidakamizwa kuyaphazamisa ukusebenza kwamaphilisi emzimbeni.
So konke khona lokhu njenge-National AIDS Council siyaphatheka kakhulu, sikhuthaza abantu ukuthi bakithi nxa singaba lama-problems singadaneli kuma-drugs kodwa asidingeni usizo kuma-psychologists kumbe abanye ama-counselors abangakhuluma labo. Because ama-drugs abanye bangena kuma-drugs ngenxa yokuthi bale-depression bale-stress abakwazi ukuthi bengenza njani kodwa bengananzeleli ukuthi bengangena kuma-drugs impilo yangkhona ingabe ihliwe wesi kulalokhu kade ekuzwa. So siyakhuthaza ukuthi abantu behambe beyodinga usizo kuma-counselors. So njenge-National AIDS Council i-drug and substance abuse kuyasiphathisa kakhulu ukuthi sikhulume ngakho ngenxa yokuthi sifuna ukuqeda i-HIV ngo-2030 njalo ngo-2025 sifuna ukuthi bonke abantu abaphila nge-HIV bebe sekuma-ARVs and abazangena kuma-ARVs i-viral load yawo ibe suppressed. Kodwa nxa sekungene indawo zama-drugs mbona ngani ama-goals lawa suze sa-achieve njengesizwe seZimbabwe.
Umongameli we-Economic Freedom Forum umnumzana Innocent Ndivali uthi inani labantu abathatha izidakamizwa liya liqansa loba nje bekhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka-2030 ingculaza ibe isiyehlile ezweni.
Our community is dying. People are killing themselves. There is this thing that you hear people asking each other. Ye ikhona yini? Ulayo yini? What they are talking about, they are talking about Ngengu. This Ngengu is killing our parents in villages. It's killing our brothers and sisters, our children across the country. I think the government must do something and do something very quickly. You may not see the harm that is happening because this thing started about maybe 3, 4, 5 years ago. But in the next 10 years, you will see people are going to be falling like flies.
Okwamanje kulabantu abedlula amakhulu amathathu abahlala phandle kwelizwe kodwa bethatha amaphilisi abo esibhedlela sempilo Center of Excellence Hospital asebabumba iqembu lokuphana ulwazi lokucebisana ngempila kahle yabo enkundleni yokuxhumana ekamakhale ekhukhwini eWhatsApp group yalesi sibhedlela lonyaka umhlaba unanza ilanga leWorld AIDS Day namhlanje mhlaka 1 balakazi ngaphansi kwendikimba ethi equalize. Ngimele umsakazi we Studio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.